imazo ilicebo elihle kakhulu lokuthi silondeleze impila kahle yabantu ngoba lezi nsuku ithukela ingeyinye imbangela yokuthi abantu bebe lemikhuhlane eminingi bakhathazayo bebalelisa sugar diabetes, imikhuhlane yenhliziyo, imikhuhlane ye-BP. So ngenxa yokubana abantu abaningi banatha imazoe almost on a daily basis nje kaningi kaningi ngelanga ithukele lilaphana lilimaza kakhulu i-health yabantu. Kulama-organizations amaningi umhlaba wonke jikelele avumelanayo ukuthi ukuthi abantu impilakahle yabo ibe ngcono kumele ithukela lehlise. And ngiyakukhola ukuthi i-shop sikade ilandela yona leyi i-advice, especially ama-organization anjenge-World Health Organization babakhuthaza kakhulu ukuthi impilakahle yabantu ibe ngcono ngoba imikhuhlane ekhona lezi nsuku ngenxa yethukela ilokhu isiba ningi, abantu abaningi bagula kubangelwa yithukela. So icebo lalo licebo elihle kakhulu.
Abantu bona balolwazi olwaneleyo yini ngengozi abazifaka kiyo ngokudla ithukela eliningi kumbe ngokunatha amazoe la ale ithukela eliningi? Nanku phela bayala leli elile ithukela elincane.
Hawu, ulwazi lulutshwane ebantwini ikakhulu ne-aspartame. Kube labantu abaningi abajikela i-information eningi kuma-WhatsApp laku-Facebook bekhuluma ngokuthi i-aspartame le iyakhoza i-cancer, iyakhoza imikhuhlane enzi-enzi. Abantu abaningi bayethuka ngoba abantu ulwazi abalalo ukuthi vele i-aspartame yena iyinto eme kanjani. But yona vele i-aspartame yinto elungisiweyo, iyalungiswa ngama-scientists and iyatestwa ngama-organizations amaningi abalolwazi ukuthi kumele isebenze njani ebantwini. Amanye ama-websites akhuluma kubi ngamanye ama-components ahle bagcona abantu bayithuka bahle bathi hayi sesifuna imazoe yethu endala, but ulwazi abantu bengelalo.
Abanye bacabanga ukuthi ithukela elikumazowe leli elimnandi kakhulu bathi natural ithukela yama-orange vele i-healthy, ilempilakahle elungileyo ayilankinga. Kunjalo
kungananzelekayo kubhalwe 50% orange juice, but i-sweetness umelane ku-orange ayeneli ukuthi imazoe ibe sweet ngendlela yesuthi ngayo. So ukuthi kudayiliteki ja edwa enye ithukele ukuthi ibe lokumnandi kunayo, asuke ukuthi i-natural sugar yodwa, hhayi